abantu bathwele nzima lapha akusimangalisi ke thina ukuthi sizabona ukungahlaliseki kuma sectors athize bese sike sakutshe kuqaleni ke ukuthi nxa uhulumende engazange ke ananzelele kumbe aphoseke ilihlo kumbe fake isandla ukuthi aqondise ke ubunzima lobo bevele sikukhangele ukuthi sizabona ke kusiba lokuxokozela not emsebenzini kuphela nje njengoba abantu nje bayazincedisa ezindlini lapha abaningi ziyakwazi ukuthi uZulu kasavukele ekuseni esiye emsebenzini bazincedisa ngokubaza ukuwelda amagetsi lokhu ehambileyo ekuseni akabuyi kutsho ukuthi labo kade bezincedisa ngokutshisa ke insimbi akula mali engenileyo so yibunzima ke esihlangana labo njengezisebenzi ezitshiyeneyo so akusimangalisi ke ukuthi kulokuxokozela ke ukuthi abantu bangatshiya imisebenzi kungaba njalo lokungahlaliseki phakathi kwelizwe akusimangalisi ke lokho sikuchibe kokuhulumende ukuthi ananzelele
engabandezelwa kakhulu izisebenzi zakhe uhulumende umbona ecina evuma yini ukuzihlawula ngedola lemelika
esikwaziyo thina ikuthi esikhathini esedlulileyo uhulumende kazange avume wayebanjwa ngamandla okuthiwo ngabantu wayezevuma ngokuthi yiko okuthiwo ngabantu esikunanzelela ukuthi njengoba abantu beyala imali kumbe emkambo nje ekhona ayisebenzi imali sizabona ke uhulumende la eselandela lokhu okuthiwo umkambo asikhangeleli ukuthi engapho ngokuvuma nje kodwa sikubona ukuthi hayi akala choice uhulumende usizambona esevuma kusikhathi esilandelayo ngokuthi i-market yiyo echoyo ukuthi limali kayisebenzi abaningi bayakwazi ukuthi layo uhulumende ama-services akhe amanye usecharger phela ngemali yangaphandle kwelizwe labo abantu abayibamba ke ngabantu abasebenza kuhulumende baza kuzwa njani ukuthi babhadalisa ke emabhoda lapha imali yangaphandle wena bebesebenikwa ke imali engasebenziyo xa sikhangela ikakhulu ke laba abasebenzela kwele Mandebeleni limali ke okuthiwa ngeZimbabwe kumbe imali yini ukuthiwa i-RTGS kayisavunywa bazasebenza njani ke laba abantu baza kudlani bazancedakala njani bemuli zabo besebenza kuhulumende benikwa naleyo RTGS so amalanga alandelayo akusoze kusimangalisi uhulumende laye esevuma ukuthi hayi iyadingakala imali itholakale ababhadale nge-American dollar
alubana umumo uthe waqhubeka unje umnotho uchabalala ngamandla ubona elakusasa leZimbabwe liminjani
kuyabangela ke ukuthi kungabi lokuhlalisekana phakathi kwelizwe kungaba nje loku ama-disturbances angaba khona esikhathini esilandelayo xa kuyikuthi uhulumende kazange akangenele limnyama ke elakusasa xa sikhangele kalimanga kakuhle kube lobubi ngokuthi abakhokhelayo kungani kababoni njengathi